Nansi inhloko zendaba zethu lamhlanje lizethulelwa yimi uSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeMedia Council of Zimbabwe isisungule isikhwama sokufundisa intatheli izindaba ukuthi zilobe njalo zisakaze indaba ezingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Inhlanganiso yeAmnesty International yethule umbiko oveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe ephula amalungelo oluntu. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Obert Mpofu uthi uzakhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana ezikhangelelwe ukubuyiselwa emuva. Ezazisa ukuthi umanyano wamazwe omhlaba United Nations uthi awusoze wenelise ukuhlawula imbadalo zokulondoloza iziphepheli lezi ikakhulu njengoba eZimbabwe lingekho empini. Izakhamizi zeHarare zithi azamukeli ukususwa kwemota zemchova phakathi kwedolobho leHarare Council incedisana lohulumende bengakhulumisananga lazo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kwezombusazwe kulandela okwenzakale kungcwatshwa owaye ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 umbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezindaba lezinye kustudio 7 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz kushortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.